Nina njengomunye walabo abaqotshiweyo vele lokuve sikukhangelele ngoba baqala bezama ukusiyethusa ukuthi singama simelela ibandla lethu elikhokhelwa nguyu upresident wethu uChamisa abazasiqotsha sabatshengisa ukuthi hayi lokhu kasikwesabi lakhathesi sibatshela and sizimele siraiti kasisabi lutho kasithandabuzi noma ukuhlupheka sigcine kabi support upresident wethu uChamisa ngoba nguye ofunwa ngabantu thina sasuke ebantwini sathunywa ngabantu basithuma ngoba sazihamba loChamisa kabasithumanga ngokuba sazihamba lowokhuphe yikho okwayenza ukuthi ukhuphe labantu bakhe bangangeni kukansila
manje akhona yini amanyathelo elizawathatha ngalolu daba
inyathelo lingaba khona esingalithatha sisiya challenge ukuqotshwa esikwenziweyo okungekho emthethweni weconstitution yeZimbabwe kodwa singawuthiya vele kunjalo ngoba siyaphenduka ngeby election abantu vele bakhonapha basesizwile ngama phone calls betshela ukuthi hayi lingesabi liyabuyela ngeby election ngoba yithina esasifake ukuthi lingene ngakhona singabona ukuthi kungaba ngcono singa yi singaphongu kubuyela ebantwini abantu basiphindele basibisele ngeby election.